Uba bugutu siyambiza ukuthi ngubaba ngoba singabantu kodwa akali deserve lelo bala lokubizwa ukuthi ngubaba isilwane lesi ngumuntu onenhliziyo embi. Ngiyathemba ukuthi ukuhlukunyezwa kwenziwa abantu bakithi ma kungukuthi wayemncane ukuthi azange wathatha ukuthi abe yipart of laba bantu, ngiyathemba ukuthi izihlobo zakhe izo zakwenzayo lokho aka deserve lokuthi abe ngukhomishina, ngoba kwakuqala ka understand ukuthi umsebenzi wakhe ngowani, yiphi into eyenzeke eZimbabwe after independence engaba nkulu kwedlula even before independence, yini ongakulinganisa loku kusikwa omama izisu bezithwele futhi bagiga abantwana babo. Angaze mbone umuntu olulunya onenhliziyo embi njengaye nalo baba, asokhomishina lo yisilwane lesi.
Yena ugudu simtshayele ucingo samupha ithuba lokubana achasise amazwi akhe, kodwa walile ukukhuluma ngalolu daba. Lanxa kunjalo kungenzeka yini ukuthi mhlawumbe ubengajonganga ukucunula abantu njalo ubengajonganga ukululaza udaba lwegugurawundi?
Ungambheka, angithi ividiyo le mbheke nje ubone even loko akuze kuthiwa ngama-gestures ayakubonisa nje uthi into encane, into engelancedo, into vele encane yomsebenzi wakho. Akho nto azoyilungisa ugudu, yikusithethisa lokho abakwenzayo, yikusithethisa ukuthi basilethele umuntu oyenza ihlaya ngento yobuhlungu kanje empilweni zethu. Namanje asikapholi amanxeba athi yena into encane, angazi la kudlalwa ngathi waye kudlalwa ngabantu kanje. So uyathakatha ugudu, ibuthakatha akukho buthakatha obedlula bonoko, uyathakatha amelana ngenxa yalokho kubizwa kuthiwa yibusilungu i-privilege, azibone ngathi ungcono kulathi. Akukho into esiyifunayo kuye, bangasidlalisela isikhathi angezilani ugudu. Abayeke nxa bengafuni, abayeke, akula peace and reconciliation eyenzakalayo la.